So we see card descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngilambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 6 zibandlela 2022 ngifakisethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama-by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona athatha 90 days yokusibalulela ama-by-election ngenxa yokuthi izane yayilokhu sesaba khathesi sebebuya nje vele hhayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama-by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into edebeyenza le ayisoze bancede ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho olwama-by-elections luzakhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zebhalago zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamakalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo
ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawonje ebhalagwe libikwa lifunyene lidilinziwe ngokuphoselwa okudubukayo izwe lokusisa ngabantu abangaziwayo sokwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bazama ukumisa ukuvalwa kwama-electoral votes ejalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe kweleZimbabwe athi aselungile ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa eyasengelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe-Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhlaka 26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamashumi amathathu 130. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo lilezo ezazingeza bebandla le-MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxoshwa i-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko okhetho. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance, uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa ngabantu.
Thina be-MDC Alliance sizimisele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ilandelwe, le mthetho ye-elections ibe khona. Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama-by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona athatha 90 days yokusibalulela ama-by-elections ngenxa yokuthi izane yayilokhu sesaba khathesi sebebuya nje vele hhayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama-by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into edebeyenza le ayisoze ibancede ngalokhu.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubekwa kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli, uchazisa ngalokhu.
Ibandla le-MDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwe ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa ePhalamenti abanye ababhubhayo. ibandla elikhulu ke iMDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli webhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda
ngokuthi ukuthi lokhu okwenziwe kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathi kwesikhathi esasivele sikhanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall lawa eqalisile, ngakho ke khathesi isikhathi sokubana abantu bephithiza. So ngenxa yalokho ke ye siyangena kuma-election njengebandla asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU-PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kumnyaka emine selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mduta omela abatsha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU-PF libandla labantu ama-by-elections abuyayo kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So i-ZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho enibile ama-MP lama-councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hhayi, sinethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa, amadamu ayakhwa.
Embikweni munye okwazisa ngelanga lokhetho, umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhlaka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le-nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane le-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu alusoze lwanceda kangako ukuguqula umumo weselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho ilungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi eBalagwe libikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabenhlanganiso ye-ibheji likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBalagwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. Umabhalane jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBalagwe zithi zizwe umdumo cabanga ukubana kungabe kungamasalameda ezimayini, kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phansi, okuyikuthi lami isifazo sokuzokuthi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhanyela.
Isikhulumi se-MDC Alliance kobulawayo, umnumzana Sweven Chirodza, uyasisola lesi sehlakalo.
Lokho vele yinto engasimangalisiyo, sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababe hlasela abantu besiNdebele eTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho ukubhonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho okutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibo nalabo abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma laye usole kakhulu okwenzakeleyo, ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emaNdebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo, ethi lesi senzo seqa umlomo kamongameli. Lukhulu wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo, kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mtshana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile, bazaluphenya njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB. Lamuhla buya lokhe bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. So ngokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zegugurawundi eBhalakwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuthiye iningi likhathazekile. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Uthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala beligcwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. Sokwedlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhlaka 6 Zibandlela walandela umhlangano owenziwa nguTrump nabanye bakhe besithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapital Hill. Ngizabe ngilani sonke isikhathi. Sachayela izandla abanye babo kodwa abanye sizabe sibahoza kakhulu. Kasoze sithole umbuso wethu nxa sibudakadaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kaMongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump ukhanya waxomba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele Congress ukuba kubi kakhulu ukwenziwa nguTrump.
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why Mongameli waifuna ukuvimba ukuba kuqhutshelwane umbuso? Why Mongameli waqala kudala ukwenza wonke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idale leCongress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye uMongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho, kenzanga lutho ngithola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi wenziwa ubuchapha obumangalisayo mhlaka 6 Zibandlela.
He's not just a former president. He's a defeated former president.
Wakhitshwa ngevoti esikhundleni. Wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris, umsekeli wakhe, uthi waphose wonakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building, hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapital Hill kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwelemelika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuvikela.
That generations of Americans have marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwelemelika uthi okwenziwa ngamademokrasi kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenza ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konokhu abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edale leCongress, kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bephidliza isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimithethondaba kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala athiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 Zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe hatshi kwelemelika. Kule komiti konamanje ephenya okwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le ubufakazi ngesehlakalo lesi.
Abaningi bangikhona abangabasekeli bakaDonald Trump bala ukubuya kukomiti le. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengisela ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginare, ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangikhona kukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evindlela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliament noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lalabasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sokulontando kayiphikisa esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka 2024 loba kunabanye abakubanje lakhe la Republicans abathi lokhu kuzalulaza ukubuswa kwelizwe leMelika. Ngimele iStudio 7 News Maryland, ngingokhipha Stube.
Kulayito kulamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Svindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions. Ngalolu daba uSibindi usungula lengxoxo.
Well, eqinisweni indaba yama-by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le, bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abaphelayo ama-irrevenue abama-representatives ngenxa yokuthi bekuvele monakalo yenza ama-records ayenzakala abantu besebengasela abantu ababamelayo. So ke abantu bebevele bemele lolo suku. Yebo kambe kungaba le ngxaki ze-COVID landani, kodwa ke abantu ngibona ukuthi kube la ma-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu kufanele babamele ababafunayo, hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo. So abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi yecubula izombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetha?
Ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSibindi. Ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusesenesikhathi, kwanxa sikhayele khathesi sokusekunqaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So ngibona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa ngibona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bakhangele ukuthi abantu lokhu bebasapota okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile Sibindi. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi beseke abantu laba bazaseva nje less than one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa ukuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende lakukhawuseli. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandelela olwabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll, ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lehlupho lezithupha, and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imitshini ifile bagade nje abantu abangu-40 ngelanga. So-ke idwende zokuthi abantu abafuna ithuba baningi kunjalo kutho ukuthi silabantu abathile abazehluleke ukubana bangene ekhethweni ngalo. Kodwa-ke weli okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID layo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela bali baziphathe ngayo ama-protocols ale i-COVID kwenzela ukuthi ngasiya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke isiya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi into ilise ngxenye i-by election le kulokholelwa ukuthi yafuza kodwa silethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi osowezilethe kathesi izanti siyayazi ngabona ifuna ukudinga ukuthi kambe isupporting salawo yini ngabona kwenza ngayi-referenda bona ngaba kwenza kathesi babe baboni kambe siyisimo bani kwenza ukuthi babe kuya ku-2023 sebesele umbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti ngoba kwenza ngayi-referenda bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngaleso sikhathi sokusebenziwani kodwa ama-election aqakathe mhlawumbe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Hayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi esiyadlulayo nxa sikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho luka 2013 ukhetho ngenkathi ezimbili sika 2008 siya 2005 2000 kuba na ama political parties umbezombusi ezombusazwe umbezombangazwe ezik opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kuba na bekhankase kuhle abaphiwa ithuba nxa sikhangela kumedia lapho kuthi abaphiwa ithuba kubana labo besakazwe ku state media ku SABC ama radio and so forth njalo bayakhala lokuthi abatholi ithuba njalo lokukhankasa nxa sikhangela indaba zama khathi sikule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase kodwa i-ruling party yona iyabile iqadile ama primary elections last week kade bevunyelwe ukuthi bekhankase bebaningi in the hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje emelinge noma election reforms ukubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ukubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo ikakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho kubana wonke amaphathi abe la mathuba afana nayo so kuliqiniso khona lokhu kubana inhlanganiso zombusazwe azila mathuba afana nayo sikhuluma nje nxa kubhijula umbhobho ukuthi andibegijini abanye vele sebeqalisile ukujima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima
sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho
hayi udlame amboni mbona azani ukuze asebenza njena khona lokho kwezimali yokuthi ngabantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo kwathi udlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa-next day kusuke okwakhathesi amboni ukuthi kuzaba lo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi sokuqalile vele khona
ye siyabona ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sfini
esingakutsho ukuthi-ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi xa singena kule indaba ya-by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singacathaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibeni ngabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo zanqobunqobile lo laye okwehlile uzazama kwisikhathi esilandelayo bese sicala kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabi lo msindo kungabi lo dlame abantu nxa bekhankasa bakhankase ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisisicelo esisilethayo kuma-political parties
lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe belosithandekile mhlanga weStudio 7
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Singeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho olwama-by-elections luzaqhutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazwe weGugurawundi eBalagwe libikwa lifunyanwe lijikiziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolokusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edale le-Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Prophetess Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:00 ekuseni. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.